ubhasiro bese ehlekile uphathilise ukukhulumela iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani la esebemfethi sehlala isikhathi eside into ezinjengazena lezo esayidini sibulela abantu besudan yinto e-right ukuthi nxa sokwehlela ukuthi bekhiphe i-detector ngendlela ezisemthethweni maybe democratically kule ndlela abangama ngayo ngokuprotesta bebambile bengama-citizens ukuthi kuthi no lokhu kasisakufuni bakwenze bakuphushe kuphumelele kuyinto enhle kakhulu esayidini labantu. Of course amanye amazwe azathi yinto erongo ngoba kulalizwe elithanda ukuthi omunye akhithwe ngendlela enhle ngoba bayabe sesabela ukuthi nabo kwawaba amazwe kungabe kuyafikela ezekhishwa ngendlela efananayo. Bona bahlala bekhale ukuthi kube lama-democratic processes and so on but iqiniso elikhona ukuthi ama-detectors esinawo e-Africa kukhanya kuyehlula ukuthi bevume ukuphuma democratically and kukhanya yindlela esizabanjwa i-Africa ukuthi nxa abantu besalele embusweni abantu basukume bazikhulumele ukuthi no asisalifuni bamkhiphe ngendlela enje. So
kambe singabona i-council engathathi hlangothi yini njalo kungaphindwa kuliwe lapha sokubuya futhi okunye okufanana
usupho lokwenzakale e-Sudan kuwukuthi amasosha abuya azethatha into eyayiqaliswe ngabantu bazazifaka bona amasosha kube babazabusa bebuye bencindezela abantu futhi okuthi esethi umsindo lwaka usozuphela osuqalisile e-Sudan njengoba sizwile i-Sudan ama-professional association esithi abantu kabayigcwala futhi phambi kwenkamba yamasosha bangasuki until kuze kuzwakale ukuthi amasosha lawo kangeni embusweni. So indaba yangkhona izabanzima ukuthi kathesi ngikhona bezayiphatha kuyithini.
Ubone nganini umongameli Al-Bashir yena obefuneka umthethwandaba we-ICC ubona bemhambisa?
Angithembi ukuthi bazamhambisa e-ICC, angithembi ngoba ulabanye bakhe khona lapho bengamusa e-ICC labanye babo bakwasi labo bazabe sebe-involved okwangale bamkhiphile bamkhetha bamthatha. So it's a military coup and ngokuvumelana kwamazwe ngezivumelano zabo ambonzi bazavuma ukuthi bamukela abazangena bethi nguhulumende osemthethweni
okutsho ukuthi umnotho welizwe awusoze ube ngcono kweminyaka le mpilo ezayo.
Hayi, ngitsho awusoze kulunge and lamanye amazwe asaza bathaya ngama-sanctions lento ezinjengazena lezo beke bebafaka eceleni and futhi ithiwe zangkhona zezibonani lo msindo e-Sudan uzabe ulokhu ubambile sizange hayi ngoba indlela yangkhona nga amasosha nabantu babambele bavumelana besenza nto yinye bembono omunye inxanye bekuzaba ngcono.